Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 22 Nhlangula 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Incapacitated ndawo kuti imali yethu ayikwani ukuthi sikwanise kodwa igovernment igqubeke phambili ithi ayilamali ukuthi isinike thina sifune idollar yeAmerica ndawo kuthi ngiyo imali iyasebenza bathisa sikwanise ukuhamba emsebenzini kodwa akathesi ezibhedlela amali sinisa imali chani ndawo kuthi abantu abakwanisi ukuhamba.
Bangena kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende.
Ukuthi sistabilize economy kufanele ukuthi siqale sidollarize size sithi xa economy sistabilized iproduction yethu isikhona ama factories evuliwe imisebenzi sikhona sesingakhangela ke ukuthi okungayenza ukuthi idollar lethu sizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi singasebenza liqhathaniswe lamanye ama currencies omhlaba wonke kuyini.
Abemandla eliphikisayo lesisisi bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe eleMelika. Abenhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo ze-O-Level azabhadisa kunhlelo zokufundisa izibotshwa eChikurubi Prison. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle bekhalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende. Abongi abambalwa yibo abenelisayo ukuya emsebenzini ikakhulu abasafundela umsebenzi wobulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abasebenza kungatsha ezitshiyeneyo kwezempilakahle ezibhedlela zikahulumende bakhala ngokuthi iholo labo aleneli ukubaphilisa. Ngakho ke kungcono baholiswe ngedola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals, uthi baqhubekela phambili ngokungayi emsebenzini ngoba bengelamali.
Sibona ukuthi i-government sifakele ama-salaries imali yakho kodwa sagcina sayenza ama-meetings layo ukuthi sitshele ukuthi vela sikwanise ukuthi sihambe emsebenzini kodwa le ndaba yokuthi incapacitated ndawo kuthi imali yethu ayikwani ukuthi sikwanise kodwa igovernment igqubeke phambili ithi ayilamali ukuthi isinike thina sifune idollar yeAmerica ndawo kuthi ngiyo imali iyasebenza kathi siyagqubeke phambili sithi bathisa sikwanise ukuhamba emsebenzini siyazamba ukuthi sihlangane sihlale phansi ukuthi sikhulume le ndaba leyi kodwa kathesi esibhedlela amali sinisa imali chani lindawo ukuthi abantu abakwanisi ukuhamba. I-government ingayekela wenza njalo sigcina sonke singakwanisanga ukuhamba emsebenzini.
Unkosikazi Mongi waMathema, umongi wesinye sezibhedlela kobulawayo, uthi iholo labo lincane kakhulu okwenza behluleke ukunakekela imuli zabo.
Okwenzakalayo kithi kunzima ngoba kathesi nxa sikhangela ukukhwela kwezinto le mali esiyitholayo kunzima ngoba silezimuli. Kunengi okudingakalayo ukugoqela indawo yokuhlala. Isifiso sethu ukuthi uhulumende asizwisise asizwele ngoba uyakwazi ukuthi inflation injani le economy wethu. Yikho sifuna thina imali ethengayo.
Unkosikazi Langelihle Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo obekwelatshwa esibhedlela esikhulu sempilo, uthi umumo awufice khonalo uyethusa.
Okusesibhedlela kunzima njalo kubuhlungu ngoba esibhedlela nxa ungalaliswanga akudingeki ukuthi uthathe isikhathi eside ulapho. Kodwa okukhona kunzima ngoba udokotela balutshwane elindelwe ngabantu abaningi okuyingozi kithi ngesikhathi lesi se-COVID-19. Isikhathi sesiside abezempilakahle bekhonona ngeholo labo. Uhulumende uyakwazi okokuthi ngabe usekulungisisa abantu bathole abakufunayo.
ngasikhathi sinye abezempila kahle esibhedlela seParirenyatho eHarare balokhe betshengisela kodwa namhlanje bavinjwe amapholisa ukuthi babhode egumeni lesibhedlela. Udokotela Danford Masona unobhala jikelele wenhlanganiso eZimbabwe Hospital Doctors Association utshele iStudio 7 ukuthi izikhalazo zabo lokhe zingakaphendulwa. Izisebenzi ezibhedlela ziqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokwala isilinganiso seholo abesifakelwe nguhulumende besithi aseneli ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni. Abezempilakahle bathi bafuna iholo labo libuyiselwe kudola leMelika bethi umumo womnotho awusavumi ukuthi behole idola leZimbabwe eligugudeka isisindo nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthetho ndaba kamantshi namhla walile ukukhulula umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole ngemali yesibambiso sebail isithi ababili laba bayingozi emphakathini. USikala loSithole bangamalunga ephalamende njalo ngabebandla eliphikisayo LCCC babotshwe ngeviki edluleyo besithiswa icala lokuphehla udlame enyathime. Umantshi uthe kumele ababili laba baqhubeke bevalelwe njalo baphindele emthethwandaba Classics ngenyanga ezayo. Amagqwetha abo athi azaphikisa isinqumo lesi edalele High Court. Izakhamizi zelokithi lelo bhengula kobulawayo bezithe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagqekeza izindlu njalo ababikwa bebangele ukubhubha kukamnumzana langelihlezonda Dube, umhlali wakuleli dolobho. Umhlangano lo obuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olokulondoloza ukuthula olwe-local peace committee njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-neighborhood watch committee. Uze sizwe okuhlafunwe kulolu mhlangano usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqele lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Lomhlangano wanamhlanje ubulungiswe yi-Local Peace Committee lobhengula behlangane lezakhamizi zelobhengula ngaphansi kwebhupra. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo-ke li-Local Peace Committee elobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina The Church's Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo sesenzakele ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yalabantu abalama matches lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini bayathathelwa impahla izakhamizi sezihlala zethukile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa abe communitizing labe public relations labe chaplaincy ade bekhona labo ukuzochaza lumhlangano njalo bekulembuzo ukuthi amapolice lezakhamizi bangasebenzelana kanjani ukuvikela ukuthi kungabe le inyefti ingozi ezayenzakala besebenzelana nabafundisi lama local peace committees akhona. Ngakho thina sinanzelela ukuqhakatheka kokubunjwa kwama local peace committee ngoba abe sencedisa ukuthi axakulule nxa kule ngxabano njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi lamapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi bezisethe sicala komunye umuntu kodwa bebekhangele ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa iba mqoka yule ama-neighborhood watch committee. Thina njenge-Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo ngwe-neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo-ke le ndaba le eyama-suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe-ke amabhokisi okuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip-off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. njalo ukukhuthaziwa abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanise ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhane ngani uyawona bakwanise ukugijima beyiripota bancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashethi ziningi yini edolobheni lakoBulawayo kumbe zimbalo?
Sinanzelela ukuthi imhlangano enje iqhakathekile ukuthi yenzakala ezigabeni zonke ngoba laba amadzotsa sehambethela amabhemba kukhangani sebeqhela.
Lowo ngumfundisi uSenesibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, wexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi engakhethwa angene embusweni ngomnyaka ozayo, uhulumende wakhe uzamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika ukuze umnotho udlaliseke. Ngumbiko awethulele uZulu enkundleni yeTwitter, uMnumzana Chamisa uthe kubalulekile ukuthi ilizwe lisebenzise imali yemelika njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009 ngoba sekusobala ukuthi idola leZimbabwe alilahlonzi, nanko liqhubeka likukudeka mihla nemihla. Amazwi kaChamisa aza ngesikhathi ababalisi labezempilakahle bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. UChamisa wengeze wathi uhulumente wakhe uzaqeda njalo inkohlakalo yona yathi isibhakile elizweni. Amazwi kaChamisa agcizelelwe lilunga lebandla lakhe njalo engusomabhizimusi uNomzana Abednego Bebe.
Inhlupho eziningi esilazo njengamaZimbabweni zisukela ku-corruption esigxile kakhulu ku-government yaze yachithekela kumakampani azimeleyo yacina isichithekela lasezimulini. So ngaleso sizathu nxa azange siqade ukuchwala lokhu se-corruption kutho ukuthi ilizwe kalingeke lalunga ngokuqala lokhu. Okwesibili, ukuxhala lokhu okusetshenziswa nguhulumende kusukela kanye e-Reserve Bank. E-Reserve Bank uzafica ukuthi ukuxhala kwangkhona kuyikuthi izimali eziphuma e-Reserve Bank zingena e-Reserve Bank kazibekwa kazikhulunywa ngendlela ukuthi babekwazi abantu ukuthi kwenzakalani. Kulezi mali ezivela ngaphandle kwamazwe zifikele e-Reserve Bank azikhulunywa azibekwa ngendlela ukuthi zaziwe ngabantu ukuthi zihamba njani. Kulezi mali-ke ezenziwa ngaphansi komhlabathi lazo kazikhulunywa kuhle, kutho ukuthi kulokuxhala okukhulu kakhulu okusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende e-RBZ. So kuqakathekile ukuthi-ke kulungisiswe khonoko asilomso omutsha. Bese ngibuya-ke ku-full dollarization. Kuqakathekile ukuthi sistabilize i-economy kufanele ukuthi siqale sidollarize. Size sithi nxa i-economy stabilized i-production yethu isikhona, ama-factories evuliwe, imisebenzi sikhona, sesingakhangela-ke ukuthi okungakho okungayenza ukuthi idola lethu esizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi lingasebenza liqathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini. Sesikufaka in place then uhulumende sesebenza ngendlela.
Likhuluma nge-full dollarization yomnotho baba Bebe, ukusetshenziswa kwe-dollar leMelika njengemali yeZimbabwe eyinsika. Kodwa siyabona ukuthi umphathi intambo wezimali ubaba uMthuli Ncube uthi kungenziwa lokho kuzawubulala umnotho weZimbabwe uhle uguqe ngamadolo ngitsho lamabhanga avalwe.
Uyakwazi Ntungamili, nxa ungakhumbula kuhle kuhle ngobaba okuthiwa nguMthuli Ncube uvele yena mbone ngani kule mbuzo emningi ngaye engaphendulekanga. Okwakuqala wasuka lapha ebaleka eZimbabwe evalelwa ibhenki engumuntu obalekela iZanu PF ukuthi yamhlukuluza. Okwesibili sithe simbona esenxuswa iZanu ukuthi abuye azesebenza kuleli eleZimbabwe onguminister, samuzwa esithi okwakuqala aza kwenza ikukhipha ibond note. Khathesi-ke osokusimangalisa yikuthi usenguye futhi yena lo owabuye esithi ufuna ukukhipha ibond note, osesithi lona ibond note yilo eli-right ngoba yilo elizakwenza ukuthi umnotho uthuthuke. Umnotho uthuthuka njani ngemali edivaluwa every day? Uzafumana ukuthi abantu laba abanye abathi bangamaprofesa bazakwenza ukuthi abantwabethu bagcine sebesesaba ukufunda babe ngamaprofesa ngoba ezinye izinto abazikhulumayo kazimake sense Ntungameli.
UMnumzana Mpedinko Bebe ngowebandla le-CCC njalo ungusomabhizimusi, weqoqa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Untu kamili kutoko njalo, lengu eti kweze noto, unuza na rejiso kwenye oti, ngomumo okona akulula ukuti ilizwe libuyele ekusebenziseni idola lemelika.
I think the banking and their foreign currency accounts offshore. They were sitting on money over 7.5 billion. Tends to rise, I might get later locally, onshore, we economy is bad. Yes, the dollar rise. Cadets just see, so our bank won't get a bone with our capacity over our reserves and our. So this is what I think the reserve year 1 billion, year 69, 7 billion. So what's the cool thing dollar rise? There is support that dollarization is going on. Right, the mic put it.
Kodwa bathi abe triple C ngo-2009 kwenziwa i-full dollarization, umnotho wasebenza kuhle, ngakho akula lutho olungehlula kathesi. Ungathini ngalokho?
Ngaphambili ngikhulumile ngathi ngo-2009 amabhanga ezimbabwe wonke ama-commercial bank ayehlezi phezu kwemali maphandle kwamazwe. Athi ngama-foreign assets esingathi ngama-reserves adlula 7.5 billion. Bawa unlocka ngoku-dollarize. Ikubona ama-bank dollarization ayanika abantu amalozi ngama-US dollar. Khathesi akula bank engakhuluma ukuthi ilama-offshore reserves anjalo angasupporta full dollarization. Ikubona ama-dollar aso-securitize babo khathesi ngama-dollar normal avela ku-export ngama-dollar avela ku-diaspora remittance. Akula mntu othi uhlezi phezu kwama-reserves anjalo. Uthi khulume ngoza-2009. 2009 bekulula ngoba amabhanga ngwawo adela imali engaphandle kwamazwe eyinye ehlezi ngaphandle kwamazwe. Ikubona bengafuna ama-letters of credit bebebhadala nje ungayenza into zakho kuma-transaction ahambe.
Njengoba uyatsho shoko ukuthi i-dollarization ingaba nzima, kuyini okungaba lula? Ikusebenzisa irandi kumbe kuyini kahle kahle?
Iqiniso elikhona yikungaba lula ukuthi senza ukuthi ayi-social contract ilebhaka ihlale phansi ubhizimusi behlala phansi lohulumente bevumelane ukuthi ayi-social contract bevumelane ukuthi ama-private amalapha for iy'nyanga ezingu-six ezilandelayo zihamba. So phinde siwe nabo sivumelane ukuthi indlovu ephakathi kwendlela eyi-exchange rate azivumelane ukuthi idollar livela lilaphawa. Awuyangisi ukuthi idollar trees 1 to 2,000 against the American dollar.
Umnumzana Reggie Shoko, yingcweti kwezenotho, bexoxa lo ntungameli komo weStudio 7. Ulive Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, ikakhulu inkinga ababhekane lazo emazweni anjengekwele South Africa. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanganiso Nzuza Mahlangu osebenza kwele South Africa.
Siye eGoli ngo-2004.
Ye, wasusenzani ufika khonapho? Kwaba nzima kangakanani ufika khonapho la namhlanje?
Ufika kwami eGoli ngiyabe ngiqambamanga nxa sithi kwafika kwaba nzima eGoli. Sithi ngafika eGoli kumfo wethu vele ngathi ngisuka ekhale kwakusekele connection lunomsebenzi owamele ngifike ngiwenza lapha eSouth Africa.
Singathi vele kwakususeZimbabwe kwini? Ye, wasusenzani khonapho?
So ngafika lapha South Africa bangamukela kahle, ngafika kanje hayi ngahlala nomfowethu kahle hayi uzange wale problem kuze kube manje ngathi wase ngihambisa emsebenzini lapho wayenditholele khona umsebenzi. Ngafika kukhulisane labelungu, abelungu bathi hayi wena ula experience ungela experience kanjalo hayi ngcono ukuthi uqalise watch zitsha leyo muva. Ngathi hayi akula problem mina into engilandileyo eGoli uzosebenza.
Yes.
Ngiyaqala ke ukusebenza ke watch izitshala e-restaurant endaweni yokudlela.
Ye, kwakunjani ukusebenza endaweni yokudlela wona kubona kwakho?
Ah, ukusebenza endaweni yokudlela hayi yimi azange ngaba nzima kakhulu. Ngoba mawusebenza e-restaurant very mostly abantu abaningi bathola abantu basekhaya, ngikabuhlangene nje lama South African but most kwa abantu basekhaya. Ngikufundisa umsebenzi sebenza hayi ngafunda umsebenzi ngiwatshe almost 1 year ngiwatshe izitshe emuva then the other year basebengisusa lapho bamfaka kwenye department then second year futhi mangisusa kwe department le bangisa kwenye department the other year futhi ngasuka futhi sengisiya kwenye department uthenge I department le engangiyo ngansebhala lapho sengisebenza lesusha umlungu wathi hayi amelanga ukuthi ufanele ngabe lapha ngendlela ohlanipheka khona hayi ngicabanga ukukwenza induna mina ngicabanga ngiyenza induna wathi hayi ngizakufundisa akusethanga isikhathi futhi lakho ukufunda kwangkhona already umuntu evela esuke eZimbabwe eZimbabwe kasigudu ngoba besenza ama course mina vele ngangisuke ngiyenza I course le yama computer so ngangigudu vele in teams for ama computer so thethe mfaka lapha na vele yima zanga ngaba le problem hayi ngafunda ngasebenza kuze kube manje lokho embambele lokho engisebenza.
Yeah, so umanager kumbe sibeke sidini?
Yeah, hayi manje ngi manager lapho sengenza khona, I general manager.
Yeah, kunjani ukusebenza khona apho nxa sesikhangela lokwenzakala kule South Africa?
Ukusebenza khona bekumnandi. Kodwa kusikwesi isikhathi akukho mnandi ngoba lapho mawusebenza egoli akufani lasekhaya ukuthi mawusebenza yabo kwa Friday Monday to Friday hayi. Ngiyasebenza nge Saturday Sunday ngiyavuka ngi off ngizohlalela. Lapho egoli akufani lasekhaya ukuthi Saturday lawa Saturday ikho ama days abelungu abakudinga khona so yi difference enkulu kakhulu so uyabuzitshela ukuthi Saturday kumele ngihambe ngoba igoli kumnandi kuyazomnandi kuphela so uyabuzitshela kanjalo kodwa lapho egoli yabufunakala emsebenzini so yibuhlukana kwangkhona ukuthi lapho uthole off during the week.
Ye, kodwa kwesebenzeka yini njengoba kule operation Dudula kumbe libhekana lobuzima?
Ubunzima sibhekane labo for sure asifuni kuqhamamanga ngoba indawo lezokudlela vele most isiphethe yithi abantu basekhaya la insebenza khona lokhu besakhona abantu besekhaya indaba yabankoda abayishisa ukukhomba ukuthi abala maphepha and be under pressure these days vele hayi akusekho mnandi njengakudala manje sokulephebe ngoba usebenza ucabanga ukuthi uzabona abantu sebetoyitoya phandle abantu sebegida phandle ngoba kwenye kwenye day bake babuya batoyitoya phandle lucky ungamula wayikhona waphuma wakhulisana lawo basuka badlula bahamba. So okwamanje hayi akusekho mnandi vele mawusebenza yabo sitshela ukuthi sinisebenza nje ukuthi imvuke iphila nithola ukudla nokuthi abantwana bevuke bese esikolweni ngoba mose sisebenza labo ngabantu abalengane zabo ezilapha ezifundayo so babesebenzela ukuthi ingane zabo zivuke zithole uhamba kodwa khona iqinisweni hayi akusekho mnandi njengakuqalile odudula abahlupha lawa these days vele ingxoxo siyidudula kwela besebenza libazwele kuphi today baye kuphi so akusekho mnandi njengakudala.
Ye, phosela ukugcina baba.
Hayi ngokutsho babuduke ukuthi hayi khona ayisoke sibambelele izwini ukuthi i-coach namhlanje yilaba kuzothi bazokhuluma ngendaba yama permits ngoba iningi lawa labantu esizoza lawa labasebenzisa ama permits futhi ama permits abazo expire endlini bawarid into abakwazi ukuthola la manje abathola abathola kulo muntu sokwazama vele bazitshela ukuthi hayi angeke bathole so inkinga lo msebenzi lokuphila ngoba already kulabantu esibatrainayo okuthiwa mele be replace laba bantu each and every month kula bantu basekhaya kumele abachiyayo umsebenzi abamiswayo ukuthi bethini utshela ukuthi wena yekela umsebenzi amaphepha akho asegovalide so impilo inzima kakhulu siyathemba ukuthi leso plato uNkulunkulu uzasihawukele imbazo kuvike uright lathi sike sibuyele ekhaya sike sithole umsebenzi sihlela njengabanye abantwana singela pressure lesilayo njengamanje hayi mangesile pressure akukho mnandi ukuhlala emazweni babuduze akukho mnandi kunzima kakhulu into engayitshela abantu njengomanje ukuthi hayi ipray ukuthi one day sinto silunge ekhaya lathi sivuke sibuyele ekhaya into esiloyiswa ngabantu most of the time abantu sebephrefere ukuthi eshi ngabe sisezimbabwe ngabe senzani ngabe asukeza suku kubona so uwish lati ukuthi sibuyele ezimbabwe sihlala lati ekhaya.
Lo ngumnumzana Mhlanganiso Nzuza Mahlangu odabuka ezimbabwe osebenza kwele South Africa sixoxe laye esejohannesburg. Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku asetshenziswa ezifundweni, ama-textbooks ezifundo ze-ordinary level, ukuze zisetshenziswe e-Chikurubi Maximum Prison lapho umkhokheli we-Atuz avalelwe khona, njalo siqale inhlelo zokufundisa ezinye izibotshwa. uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma kusicelo esilotshwe ngokhokhela uhlangothi olubona ngezemfundo ku-R2s. Umnumzana Gerald Tabengwa ulandisa kabanzi ngalesi sicelo sabo.
This is coming from the background where Amalgamated Rhodesia Union of Zimbabwe President Obed Masaraore was arrested for trumped up murder charges. So this research department liaising with the national president, we decided that we needed to revive schools at Chikurubi maximum prison.
Lokhu kuza ngemva kokubotshwa komkhokheli we-R2s esethiswa icala elingaqedakaliyo. Kungakho njengenhlangothi kanye layomkhokheli wethu sikubona kufanele ukuba sivuselele izikolo khona eChikurubi maximum prison.
Uthabengwa uqhubekethi abaceli ncedo lwengwalo kuphela.
Textbooks are needed. Any teaching resource material is greatly appreciated. Syllabi is appreciated for all subjects, ordinary level subjects. We appreciate the help that you get from the Zimbabwean populace.
Ingwalo ziyafunakala layiloba yiphi impahla esetshenziswa kuzokufundisa izifundo zonke nje zesibanga se-ordinary level. Siyalubonga lolu sizo esizaluthola luvelela kuZulu.
Umnumzana Tafadzwa Chigandiwa, intatheli zindaba esebenza izimele, uthi kuyancomeka okwenziwa ngabe-R2s loMasaraure ukufuna ukuvuselela ezemfundo eChikurubi Maximum Prison.
Kuyinto enhle nxa ifuna ukufundisa abantu khona ngale jele. Akabafundisi, ayisiwo wonke umuntu ongafuni ukufunda. Labo abasentolongweni khona ngale bafuna ukufunda ngoba labo lilungele labo. Baya bekhangelela ukuthi lelo lungelo yenziwe ngendlela. Siyamkhuthaza kule nto asefuna ukuthi ayiqalise khona ngayo entolongweni.
Umnumzana Nkosi Nathi Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Okwenziwa ngobaba uMasaraure kuyancomeka kakhulu ukuthi ngapha ebotshiwe esejele eChikurubi athathe lelo thuba enze lento ayijwayeleyo njalo ayithandayo. Oyokufundisa, efundisa izibotshwa njalo ebona ukuthi angawesti lelo thuba ukuthi ehlale nje emelele ukuthi kumbe azaphume. Hayi, kuhle kakhulu, kufuneka nje lathi njengabazali sizame lokho esikwanisayo simncedise kumbe ngamabhuku loba whatever akufunayo.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla enhlangothini ezigoqela olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS kanye labogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary ukuzwa imbono yabo phezu kwalolu daba lokuvuselelwa kohlangothi lwezemfundo eChikurubi Maximum Prison ngoba incingo zabo bezingasatshelwa kanye lemibiko ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singakehlukani sihlobo, othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumente. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe idola leMelika. Abenhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo the ordinary level azaphathisa kuhlelo lokufundisa izibotshwa eChikurubi Maximum Prison. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisanga ngenjabulo ngumthembo osithembayo okeeps doing city. Asidibaneni wapha 6 ekuseni. Tilale.
See Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.